Abantu bathi kumele kubotshwe abaphatha intambo bakarhulumente labanye babo kuthiwa batshontsha imali yelizwe okumangalisayo. Bathi kuyethusa okusanda kuvezwa ngu-Auditor General uNkosikazi Ria Gadinga othi kulenhlangothi zikarhulumente ezigoqela olubona ngokwethulwa kwemibiko olwezokulima, olwezemithetho lezinye ezaqambula izigidi lezigidi zamadola eMelika abayithola kuhlangothi lwezemali olukhokhelwa ngumnumzana Mthuli Ncube. Kubikwa ukuba uhlangothi olubona ngezokwethulwa kwemibiko kwakumele luthenge izimota kodwa imali eningi yanyamalala. Lokhu kwenzakala njalo lakuhlangothi lwezemithetho okuleziphathamandla ezatshayela esikhewini isigidi samadola eMelika okwakumele zisetshenziswe ukuqhuba inhlelo ezijiyeneyo. Ngasenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu labaphatha intambo bakarhulumente. Ngokubandla leZANU-PF umnumzana Bhelise Mgawule uthi kuyayangisa okwenzakala kurhulumente.
Liqiniso alikhulumayo Auditor General. Ngiyakhumbula uMthuli ekhuluma ngelinye ilanga sekweyinye imeeting elubhane u-Finance Minister esithi ethi yena nxa evala ngapha amatsotsi ayabhoboza ngapha ukuthi kuvuza evale ngapha esinye isikhala amatsotsi avuvuza ngale. I-corruption igcwele emabhoda, igcwele indawo zonke, igcwele lakozathi khona i-corruption. Bona abesithi kabaqede i-corruption yibo abafiwela i-corruption. Uhulumende kumele eqala alungisise i-VAT. I-VAT kube leyinye into engashiwo VAT eza kuma laphana ibe yiyo engalwisa ukuqeda i-corruption ngoba i-VAT iyehlulekile.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance othi inhlanzi iqala ukubola ekhanda.
Okungenziwa vele okulula yikuthi uhulumende akhitshwe. Akasenelisi ukuzigezisa lo uhulumende ukuthi azilungise. Uzithandele ngewulu nxa uyawubona inkukhu ebiqhwanda yazigoqela ngewulu. Laye lo bengafuna ukuphuma angeke enelisi ukuphuma. Angeke nelise ubanjwe yinofi ubotshwe yiyo yonke into ongayiqamba. Okungasiza ukuthi aphume uhulumende yalo kodwa uhlupho uthiye futhi ebangcolisile abantu kakhulu balaba bempumalanga vele abaqala ngaye bebenefita kukhona abakuzuzayo. I-corruption ye-44 years ukuthi uyilungise lokho kuhleli bona laba abantu vele abaka-1980 angeke kulungise. Kufuna nje uZulu weZimbabwe asukume amanyani ukuthi uhulumende lokasimkhiphe kungabi khona omvotela.
Umnumzana Evidlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe okuhlanganiswe i-National Consumer Rights Association uphelelwe ngokuchaphazwa kwemali kahulumende.
Kuyadingeka ukuthi sithathe le ripoti ngendlela e-serious, siyithathe hayi ngendlela esike sathatha amanye la adlulileyo. Kuthathwa amanyathelo okuvimbela lokhu ukuthi kungabuyi kwenzakale futhi. Ngoba asisoze lafa lavuka leli lizwe lanotha nxa siyekela abantu abalutshwane batshontshela abantu kanti ilizwe lithwele nzima kangaka ubuyanga bugcwele yonke indawo.
Abakukhomishini ebona ngezenkohlakalo yeZimbabwe Anti-Corruption Commission bayalile ukukhuluma ngodaba lolu besithi basaxoxisana ngalo.